Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazibu 20 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula ayisithupha 1611 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus lokhu laqhamuka eZimbabwe. Intatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono kanye lomkhokheli welinye lamabandla aphikisayo umnumzana Jacob Ngarivume babotshiwe ngamapholisa lamhlanje.
Izisebenzi eziningi bayakhala kakhulu. Inostro account le vele kayisebenzi emakhaya. Yes, ingenile abanye bayibonile kodwa ukuthi bayisebenzise akuyenzi ngoba kufunakala ama bank cards inostro account yona le ukuthi isebenze and amanye ama banks athi ayaphuma after 3 weeks or 1 month.
Izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola lemelika emabhanga kodwa azikabi lolwazi lokuthi imali izasebenza njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula ayisithupha 1611 asebetholakale bele gcikwane le coronavirus lokhu laqhamuka eZimbabwe. Leli nani likhuphukile ngemva kokuba abantu abedlula ikhulu 133 abahlolwe batholakala bele gcikwane leli ngokutshona kwelanga layizolo. Abedlula ikhulu babo i-116 kungabantu abangazange baphume elizweni. Inani lasebethethwe yi-COVID-19 elizweni sebengamachumi amabili lanhlanu 25 asebesinde kulesi sifo sebengamakhulu phose amahlanu 472. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale gcikwane le coronavirus loba hatshi lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 101,375. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumilane 14,686,829. Kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 609,835. Abasinde kulo mkhuhlane bayizigidi phose eziyisithiyagalolunye 8,768,289. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 720,622 labulala inkulungwane ezedlula ichumi lanhlanu 15,155 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 382,857. Amapholisa abikwa ebophe oqoqa ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa ekupheleni kwenyanga umnumzana Jacob Ngarivume lamhlanje ekuseni ngasikhathi sinye babopha njalo intatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono eHarare. Izolo uNgarivume ukhokhela ibandla eliphikisayo ele Transform Zimbabwe wethule umbiko othi kulabantu abemithuselayo ecingweni lwakhe besithi engaqoqa ukutshengisela bazambulala lemuli yakhe. Lamuhla ekuseni amapholisa abehlome ngembhobho abikwa engene ngamandla endlini kaNgarivume bahamba laye enkambeni yeHarare Central. Kuthi uChingono yena ungenelwe ngamapholisa labanye kade bengagqokanga impahla zobupholisa ngemva kokugqekeza indlu yakhe. kumfanekiso kamabona kude uchingono ubonakale ehwatshelwa ngamapolisa la ahle amcitshisa ucingo lwakhe. Uchingono uthwalise nzima uhulumende ngokwethula imbiko yenkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende eyabangela ukubotshwa kukamnumzana uBhadaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle. Amapholisa ethule umbiko othi ababili laba babotshelwe ukwephula umthetho ngokutshotshozela uZulu ukuthi avukele uhulumende, njalo bazamiswa emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Amagqwetha alwela ilungelo likaZulu awe-Lawyers for Human Rights athe mpela ababili laba basenkambeni yeHarare Central. Sixoxelo sakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Munashe Mutsasa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, into engayitsho mina ukuthi u-Section 59 wesisekelo sombuso eseZimbabwe uyavumela ukuthi abantu batshengisele, uyavumela ukuthi abantu bepetitione ihulumende, uyavumela njalo esithi kumele kwenzakale ngokuthula lokho. Yikho ke ngithi hayi, okokuqala kumele sikubeke kube sobala ukuthi ukudemonstrate kuyavunyelwa elizweni. Okwesibili singakutsho ukuthi nxa sikhangela amalanga adlulileyo, amalanga amibhama khlanu kusiya kwesikhombisa adlulileyo, sibonile amakhesi a positive I COVID abeloke siba phezulu lokho engezelela. So ukuthi abantu bebuthaniswe edolobheni besithi bayajengisela, mbona ngani akuyenzi ngoba kuyafaka abantu abaningi endaweni ukuthi bengalimala ngenxa yemkhuhlane lowo. Uyayenza ukuthi ama cases lama local cases amaningi sabonileyo, njalo abantu bengabuthana kungela ma regulations lawa akhangelweyo, kungela ukuthi abantu bale 1 meter apart besenze demonstration, kungaba limaza lokho ngenxa ye-COVID esilayo kathesi.
Siyabona ukubana sekubotshiwe abanye lo mqoqi wakhona ohlelo lonalolu. Kungakutshengisani lokhu, uyavumelana la khona?
Yes, siyabona ukuthi into eyenzakale ekuseni kumbeni khonapho. So angingeke ngafaka i-comment ngendaba esisemapholiseni. Sizamelela ukuthi bona amapholisa ngumbaba ezomthetho balethe i-statement bekhuluma ukuthi umuntu obotshiweyo kumbe abantu babotshiwe babotshelweni njalo bebeyenzeni. So angingeke ngafaka umbono kumbeni ngikhulume i-comment.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena ubona ngani indubo ezikhona lalokhu okukhononwa yibona labo abafuna ukutshengisela ukungethembeki, i-corruption lokunye, kungaqedwa njani njengoba kukhanya kubhahile?
Umbuzo wakho impendulo yawo itholakala ku Court of Arms elizwe. Ungakhangela ku motto yethu ye Court of Arms sithi thina uZimbabwe is for unity, freedom and work. There is need for the people abeZimbabwe bebambane bebuye together ukuthi balungisise izwe labo. Esikubonayo kathesi asondawe ukuthi kule corruption. Esikubonayo kathesi asondawe ukuthi kule bugwelegwele. Esikubonayo kathesi asondawe ukuthi kule nkohlakalo. Esikubonayo kathesi indaba yokuthi kulabantu abangafuni ukuthi ilizwe libambane.
Umnumzana Munashe Mutsasa ngosakhulayo webandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume oqoqa ukutshengisela obekuthiwa kuzenziwa ekupheleni kwenyanga, amapholisa abikwa eseqinise isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi angangeni enzikini yamadolobha amakhulu abalisa iBulawayo laseHarare. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi leli linyathelo lithethwe ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, hathi ukuvimba abantu ukuthi batshengisele. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo othi sekunzima ukungena edolobheni leHarare ngoba amapholisa lamasotsha aseligqagqele.
Nibona engathi abantu sibili kade sebevinjelwa ngaphandle kwamadorobho ngoba ngalokho okufuna ukuthi kwena kwenzakale. So mina ukubona kwami ukuthi khona nxa uzingela isilwane ufuze ube kwazi ukuthi khona la uqinile, akufuni nje ukuphonguba umuntu nje. So yeah, konoko kwezakalayo impi yangkhona ukuthi abanye abayabelamandla abanye bengelamandla.
Manje ngokubona kwakho khona lokho kwenzakalayo akusoze kwethusele abantu ukuthi bangajengiseli njengalokhu okuqoqwa ngabanye ukuthi bangene ezitaladeni ekupheleni kwenyanga.
Abantu bavele kathesi sebethukile. Usakhumbula mnumzana okwayenzakala mhla kwa 18 August lapha lokwayenzakala ngoJanuary futhi konokuya. So abantu bebesebekhangela ukuthi khona ngingangena kumbe ngiyekele, kodwa kulabanye abantu abazimiseleyo njengoba ukwazi even isikhathi sempi bakhona abanye ababengamagwala ababevele bengangeni. So labo abelezibindi bayangena but uyabe ekwazi ukuthi khona kumbe ngiyaphenduka endlini kumbe angiphenduki. So kuyayethusa abanye abantu abaningi kakhulu ikakhulu omama labadala ngathi sebeluphele. Even abanye abafana bangamagwala omnye ahle afe engakabona omnye sifa. So kuyayethusela kakhulu.
Bakhona abanye abathi kukhanya kungani akula kubambana kwabantu ukuthi vele ukutshengisela lokhu ikuchitha isikhathi ngoba kuzangena abantu abalutshwana esitaladeni. Uthini wena ngalo?
Abantu asibambananga njengoba uyezwa lawe abanye bekhuluma ukuthi khona sivele asiyi asiqumi kona ngoba vele akusebenzi luto. Kade sademonstrator, kade saboycotta, kade sayenzani. Izano izano kayichintshi injengesilwane. Isilwane isilwane ngazo uyisiyogeza siyabe siloko sinjalo. Injengempisi impisi impisi evela kuchintshi lutho. So yeah yikho sibile abantu asibambananga alobani sibe sibambene lama demonstration esaka kwakade sayenza ngabe kambe engxenye kuyaphuma.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola leMelika emabhanga, kodwa azikabi lolwazi lokuthi imali izasebenza njani. Amabhanga avula ama-account awemali yakwamanye amazwe awe-Nostro, kodwa awanikezanga abantu amakhadi akhona. Ngaphambilini uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuba kazisoze zenelise ukubamba imali le ezandleni, kodwa zizasebenzisa amakhadi eziwaholisa ngawo ngamabhanga ukubhadalela indleko.
Nyanga edlulileyo kaNhlangula, uhulumende uthembise izisebenzi zakhe ukuthi uzazipha amadola eMelika angaphezu kwamashumi ayisikhombisa, i-75 US dollars, okuyimali yokuziphathisa ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Iningi liqale ukuthola imali le ngeviki edluleyo, kodwa bolokhe bengakenelisi ukuyisebenzisa ngoba amabhanga engabanikezanga amakhadi. Izisebenzi zikahulumende eziningi ezigoqela ababalisi labongi zibikwa seziqalile ukubona imali emafonini, kodwa azilalwazi lokuthi zizayisebenzisa njani. Ezinye izisebenzi ezilokhu ezingakayitholi sicabangela ukuthi mhlawumbe yikwehlukana kwamabhanga. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Nation Mutsitiro, uthi kuzaba nzima kumalunga abo ukusebenzisa amakhadi ngoba emaphandleni kungela network.
Izisebenzi eziningi urababalisi abaningi bayakhala kakhulu ngoba lowu yibusela usegcekeni ngoba i-Nostro account le vele kayisebenzi emakhaya. Yes, ingenile abanye bayibonile, kodwa uthi abayisebenzise akuyenzi ngoba kufunakala ama-bank cards e-Nostro account yona leyi ukuthi isebenzi. And amanye ama-banks athi ayaphuma after 3 weeks or 1 month. Kade sikukhuluma from kudala ukuthi umqatshi anikize izisebenzi i-hard cash, not low usela ukubanikiza imali engasebenziyo lapho abahlala khona.
Umbalisi ofundisa eBinga umnumzana Machona Munkuli uthi imali le abakayiboni kodwa bayezwa ukuthi singenile.
Asiyayiboni imali yakho nana le sipho ukuzwa kuphe ukuthi kule mali engenileyo kwa account ukuthi isebenza njani, asikwazi ukuthi isebenza njani.
Unkosikazi Florence Mdlawuzo uthi uhulumende lokhe eqila izisebenzi ngokuzipha imali ezingeke zenelisa ukuyisebenzisa.
Lapha vele kusobala ukuthi thina silokhe siphiwa iRTGS, lokhe siphiwa ibhonde lengathenga lutho. Ngoba kambe uzatshelwa njani ukuthi hayi imali yakho le US dollar kodwa awukwanisi ukuthi uyisebenzise US dollar, kumele uyitshintshe futhi ibe libhondi. Ngabe uhulumende uyasipha vele thina iUS dollar umuntu azibambele esandleni uhambe ethenga lapho ufuna ukuthenga khona.
Imali le ithenjiswe izisebenzi zonke zikahulumende kungakhathalekile ukuthi zikuluphi uhlangothi lukahulumende njalo zizaphiwa okwenyanga ezintathu. Umnumzana Paul Dube ongumongi uthi imali sebeqalile ukuyibona loba nje abanye bengakayiboni kusiya ngokwehlukana kwamabhanga.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende seqalile ukusinika le mali, sekusele nje kuphela ukuthi sanelise ukuthi siyithole amabhanga. Embone ngani abaningi bethu sebeyamukele imali le, loba nje ezinye izingane ziyaphuza ukungena mhlawumbe kuyehlukana kwamabhanga. Esokungangokuthi uhulumende umile ngesithembiso sakhe sibili esokuthi uzasifakela le mali. Ngingazi njalo mina ngingabona abantu abathole i-150 kodwa laba esengihlangane labo lami ngamukele imali engange-75. So umbona kwehlukana ngamabhenga amabhanga kuphela ukuthi imali ingena nini.
Iningi lezisebenzi lalabo abahola imali yepentsheni lichaze ukuthi alilalwazi ngokusebenza kwaleyo mali, ukuthi amanye amabhanga abanikeze indlela yokuba bakhethe ukuyithola ngedola leZimbabwe ngesisindo salelo langa nxa ligathaniswa lele Melika ukuze benelise ukuthenga ngayo ezitolo. Imizamo yokuxhumana labo gatsha lukahulumende olukhangela ngezisebenzi zikahulumende yehlule. Kodwa umphathi ntambo walolu gatsha usikhwica mfundo Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News ukuthi akulandlela evunyelenwe ngayo labezitolo ukuthi imali le ingasetshenziswa njani, kodwa wathi amabhanga aseqalile ukupha abantu amakhadi emali. Abenhlanganiso yabanini bezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers bona bathi basalinde ukuthi uhulumende aphe iziqondiso ezokuthi abathole imali le bazakwenelisa njani ukuthi bayisebenzise. Bethi okwamanje kuyinto entsha kuye wonke umuntu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe i-COVID-19 ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa elizweni. Kodwa likhumbule izihlobo asenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Kesizwe esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ezivela kwamanyamazwe lilami uMikeobe. Kwele Melika kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezilukhulu lamachumi amane 140,000 ababulewe yi-coronavirus ngokusa kwangomvulo. Isigaba seFlorida siyiso esikhokhelayo ngokuba labantu abazinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,400 abatholakale bele coronavirus ngalanga linye. Inkokheli yezombusazwe lakwezinye inhlangothi zempilo okugoqela amalunga edalela lephalamende lakwele Melika eleCongress bancome uCongressman John Lewis owayelwela amalungelo oluntu obhubhe ngolwesihlanu eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili 80 phakathi kwabathumele amazwi entuduzo bagoqela owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama lodume kwezenhlelo zikamabonakude u-Oprah Winfrey. Abenhlanganiso ephathisa abaswelayo yakwele Bhilitane e-British Voluntary Services Overseas isisungule uhlelo lokuphathisa izifundi zemaphandleni kwele Malawi ngokwabela okuyimichina kwamakhompyutha okusebenzisa ilanga okwesola ukuze zingasalali muva ezifundweni njengoba izikolo ezinenge zavalwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 kulelozwe seziqhuba izifundo zebulenjini ezingafinyelelwa ngabasemaphandleni. Sigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMaikobe.
UZulu uthi usehlalela evalweni ngembiko esiphuma ekuqansa kwenani labahlolwa betholakala belegcikwane le-coronavirus kungaziwa lapho abalithelelwe khona njengoba bengazange baphume elizweni osekuphica abezempila kahle. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini inani elikhulu likade litholakala lile-COVID-19 bekungabantu abaphindele ekhaya bevela emazweni angomakhelwane anjenge South Africa, Botswana, Mozambique lamanye. Kodwa kumaviki amabili edluleyo inani labangazake baphume elizweni libonakale liqansa okwethusayo. Ngeviki edluleyo kufunyenwe abantu phose amakhulu amathathu 260 bele COVID-19 abangela ngitsho imbali yokuphuma elizweni abangaziwa lokuthi balithelelwe njani. Unkosikazi Namathai Kawara waseKaroyi ngomunye wabatholakale belaleli gciwane ngenyanga kamabasa lanxa engazange ayendawo njalo engazi ukuba walithola kanjani.
Aphana kwandandamboshanya aphana munhu wandandambosangana naye wandayisiwa kuti anga anini kikiri COVID-19.
Angizange ngithekelela ndawo mina ayekho engahlangana naye engingathi ulalo leligcikwane le-COVID-19. Emphinjeni kwakubuhlungu kakhulu ngikhwehlela ngilezibonelo zomvimbano ngenziwa ethiwa i-rapid test ngatholakala ukuba ngilayo. Akuzange kungisuthiseke ngoba ngangifuna ukuba lesiqiniseko sokuba yiyo yini loba hatshi.
Umqondisi olawula inhlelo zomsebenzi uNational Coordinator wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS unkosikazi Vivian Mararajangaja uthi indlela uZulu aziphatha ngayo yiyo engabe ingeyinye yembangela yokuqansa kwalelinani.
UZulu kumele nanzelele ukuthi COVID-19 isikhona eZimbabwe. And kwesinye isikhathi abantu siyabe silokhu sicabanga ukuthi iCOVID-19 ibamba abanye thina iyasichiya. Abantu kumele sibe kwazi ukuthi iCOVID-19 ibamba umuntu wonke, ndawo zonke. Akulani ukuthi ule mali, awula, uhlala ngapi.
Uqhubeka ethi lesi kayisiso sikhathi sokube lokhu sidlala ngempilo zethu. Sisenza lokho esivame ukwenza ma umumo elizweni umi kahle.
Izinto azisekho normal and umuntu lo muntu uyakwana usubela iCOVID-19. Asizameni ukugqoka ama mask, asizameni ukusanitizer nxa silayo isanitizer, asizameni ukugeza izandla khathi lesikhathi, asizameni ukulimitha ama movements, asihlaleni ezindlini.
Kwagcizelelwa njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust unkosazana Sichasisile Ndlovu laye othi abantu bengaqakathekisi ukuzivikela.
Abantu nje emphakathini iCOVID-19 abayithathi ngendlela ethusayo, babona nje kuyimikhuhlane efana naleminye. Into engingayi-advise abantu ukuthi besakhankasa ukudinga ukudla, ukudingela imoli zabo, kabakhonside ukuthi khona nabo iCOVID-19 ikhona njalo iyabulala.
Ukusabalala ngamandla kwaleli gciwane elizweni kulabo abangazange baye kwamanye amazwe lapho libhahe khona kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempila kahle luqhubeka luntengantenga kukhalalwa imisebenzi kokuphela. Kunje abongi ezibhedlela ezinkulu ezinenge elizweni basekukhalaleni umsebenzi besemba phansi ngenduku besithi bazobuyela kuphela nxa uhulumende ethe walungisisa lokho abakhala ngakho okubalisa iholo elinganeliyo indleko zabo. Odokotela asebehlale emsebenzini okwesikhathi eside, ama-senior doctors abasele besebenza, abongi labodokotela abasanda kugqiba izifundo bekhalala umsebenzi, labo sebelobele umqhatshi bemazisa ngokusemthethweni ukuba bazokhalala umsebenzi nxa izikhalazo zabo ezigoqela ezeholo elinganeliyo zingasalungisiswanga kusiyaphela amaviki amabili 14 days. Lumsakazo kawenelisanga ukuthola imibono yomgcini sihlalo wohlangothi oluqhatsha abezempila kahle olwe Health Services Board uDr. Paulinos Skhosana ukuzwa ukuthi kuyini sekuhleliwe ngalolu daba lwabodokotela abakhulu njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini njalo lomlayezo awuthunyelwe ngendlela yokukhulumisana eye WhatsApp engazihluphanga ukuphendula lanxa ubufakazi bebuveza ukuba ubalile. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo abenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association bathi enye imali abayiphiwe ukuze iphathise ngemva kokuphazamiseka kwemidlalo lo sekuqhamuke umkhuhlane weCoronavirus izasetshenziswa ngamaqembu amela ilizwe emidlalweni lamanye amazwe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngomgqibelo odlulileyo isiphathamandla senhlanganiso yeZifa uPhilemon Matshana utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba imali evele kwinhlanganiso yeFIFA kumele iphathise inhlangothi zonke eziphatheke emdlalweni wenguqu elizweni laseZimbabwe.
Ziningi ingatsha ezingaphansi kwenhlanganiso yeZifa okumele zithole limali. Baningi njalo abantu okumele baphathiswe imali leyi. Laba ngabagoqela labadlali bamaqembu amela isizwe nxa sidlala lamanye amazwe. Abantu bengakuthathi njengokuthi singontando kayiphikiswa.
Inhlanganiso yeZifa ihlezi ngexabana labadlali phezu kwemali. Njalo nyakenye iqembu labesifazane elaziwa kakhulu ngegama elithi Mighty Warriors lala udlala leqembu leshipolopolo elaseZambia ngoba lingaphiwanga imali. Kubilo ukhona onensukwini ezidlileyo ngemva kokuba inhlanganiso yeZifa ikhuphe umbiko isithi izaphathisa amaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League kanye lamaqembu abesifazane. Abanye bebesola besithi inani lizaphiwa amaqembu ePSL lincane, ikanti abanye njalo bebebuza ukuba yindaba kungakhulunywa ukuthi amaqembu adlala kuzigaba ezingaphansi azaphathiswa njani. Ole qembu labasakhulayo uFaith Ndlovu uthi kumele inhlanganiso yeZifa ikubeke sobala ukuza kwenzakala ngemali.
Kuqakathekile ukuba inhlanganiso yeZifa iyenze kube sobala ukuba imali zeFIFA ziyabiwa kanjani ngoba phela abantu bevele gabala themba elokuba iqhuba inhlelo zayo ngemfanelo. Okunye okwenza abantu basole ukuba kukhona okushaya amanzi ikuba iZifa ifuna ukupha ingatsha zayo imali yakwele Zimbabwe. Yona iphiwe imali yeAmerica.
Inhlanganiso yeZifa ithole phose izigidi ezimbili zamadola aseMelika okuyimali evele kunhlanganiso yeCAF kanye leyeFIFA okuyimali ephiwe amazwe ukuze aphathiseke ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19. Nxa isitshintshelwe kuya seZimbabwe limali iba yizigidi ezilikhulu lethumi elilodwa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula isithupha 1611 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus lokhu laqhamuka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.